sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasi.
Ubulawayo odume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu 129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized ku wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwele ezikolweni because abana ibase kodwa abantu bangaphansi bakhona ezikolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakholo lamakholo ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela namhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kokontuthu ziyathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificamunye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo day linazwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhoba abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulusuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwasi kuadvertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 njengalamhla nge-Thursday ngesaturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhetshu sivunule.
Unduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve the culture yethu, preserve the heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially because sidila the issue of youth drug abuse. Because masithi abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Kuyancedisa ukuthi sidile nazo izinto ze-drug abuse and also kuyancedisa ukuthi sidevelope because nxa sibambene sirala behind the culture kuyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela lemkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lomkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi uqale ele 14 years ethunywa edistributa ama-drugs nezindlu zangkhona ezithwele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala iMathebelelenti, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe. Loo mntwana izindlu kuyazazi.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Yokuabhuza izidakamizwa kayizange ibe khona. Ikhaltsha yethu ngokuya esiteji sibuye sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo. Ngoba namhlanje sikuyalotshe i-culture week, so phakamisani ama-cultures yethu angelo wokutshapha, angelo wokubulala, alokuthandana nokugcina ukulawa ihlanzekile.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, lo nduna uMathe, lo nduna uDakamela weNkayi, amalunga edale lephalamende, osomabhizimusi, abafundi lozulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwaneza kwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela ukutshengisela umnumzana Freeman Bengu wedeze uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sezizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabachayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokuchayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asilwi nabo abafowethu, singama-African but siba ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ubhalwe. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha okuthangela eSouth Africa but ula eSouth Africa. Kuluma umuntu odrayivayo.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna i-mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana. Sisasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayibase kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ubuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Nyumele Sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakumabandla atshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhanyi okuza kwenziwa yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama kuvoters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabangakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo kuvoters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayethiyeneyo. Njenge-for example, sikhangela ku-ward 8 izizalwane ezethorn groof ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izek ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengohlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezek ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu kabakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 nkayi-south kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uzakuyavota ku-ward kumbe 25. So yinto embi kakhulu le eyenzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababayibenza izinto kibo kutsho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutsho ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla leZanu PF labo bayakhala ngokwenziwe izek. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani thiwa kumbe thiwa isenzakalo esenziwe libandla leZanu PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZanu PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. imbangela esenzakala leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa intoda yedelimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale, amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries, ama-ward la, ama-constituency, lento ezinjalo. Kodwa akusiyo nto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi, bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala, hatshi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-speaking voters roll siyenziwe namhlanje lelanga lokugcina kuyavalwa. Kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele balemvamo yokungazayahlola amabizo abo, ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Naloko ukukhangela ngemafonini yiko kwenza abaningi bengahambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade kutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo izekhi yami isenzela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzakuvalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kabasize bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo, idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko kumthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iCommittee yedale lePhalamende eParliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iCommittee yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
PLC, they have considered it, returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga awe-ZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ebandla leZANU-PF umnumzana Bhupuraito Garebhi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Eloba enkundleni yeTwitter umelwe Harare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Umelwe ange Central eParliament umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamkeliswa eNational Assembly yayidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli waseParliament ngenxa yokuthini umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed ngumthetho omubi ongamelanga siwamkele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusula lomthetho.
Ngemuva kokuba iParliament isiphase ibhili leli abayithi Patriotic Bill, sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angacothozi umsebenzi owenziwa nguhulumende, njalo angacothozi i-corruption eyabisenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusi tshengisa egcekeni ukuthi vele akusamela ngasivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane, sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa ingumongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika kwe-Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Tim Moringayi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa our Republican Party for the President is just another option for our Republicans. Sibona uPence waye nguVP kaTrump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngoJanuary 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha ipresidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwazi ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamniki amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-locals, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavota angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona in-Georgia leyinye le eka Mr. Smith, u-special prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya ezombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
ngathi vele ukhetho lufike ngesikhathi esiqonde abantu bekumelele njalo ilizwe vele lizimisele bona lingene kukhetho esiqongosele ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabizo abo ukuthi akhona ukuvota for.
Abantu bayahamba baswela amabizo enginanzikeleyo uwadi wami esebulilima bahambile ivillage ikhethe yasiwa kuwadi 17 efika kuwadi 1 ibizo yile lihambileyo lezillage abantu bonke basaswele futhi kuwadi 1 ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu nokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izame PF ezaze ukuthi ayinasapoti siyakwazi izethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ibhodaboda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi sizothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha bacheka amagama befuna amabizo abantu.
Utholiphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka
abantu bezele bethe bebiza bethi zano PF for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungathola abantwana for 43 years kambe ngaba uzathola abantwana semele imithi zamaza 5 years futhi bakhula ngokukoda izinto babo unkomo engabe kuyeka laphanethi izano PF ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala benabi yezimbabwe beyangena abathi RTG sibulawe njengobane nge-MP uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo ihlile indlala ingenile izinto ezitolo ziyadura.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesingisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongaphefuna into embathi komunye umuntu elimisekela belifanatiko na hayi lelana lihle kunalo obviously lizachothoza likhombe konke ngakhona. Iqinto ekhona ukuthi izandla lezamphef lizandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kuzenze mhlaka-23 August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda asikhele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke iyalungiswa kuzenze sikhuluma i-government yezamphef idiza ngomgwaqo lesilele bhethibhethi esiya ibulawayo esiya ifonos sikhala emgwaqo eminingi ningi ithi ngapha insiza emgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalale emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhondisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamphef livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoza kodwa iqinise ukuthi practical phansi abantu abantu babonthi ibandla lezamphef lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi liyampisela umongameli elizwe kuba kuyidimina kagongoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo esithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnangagwa.
Ubaba uphezulu avoted lesi Chamisa yibathi bethembe ukubana ngolo ozakhipha abantwana bezimbabwe egidide ekuhluphekeni. Mina ngithemba ukuthi uzenqoba ukhetho ngoba izinto bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lesizweni. Izalo PF sebekhulumile i-spoke person akone bekhuluma isithi thina ngapha ematebeleni noma singavotanga izami izawo iza bonke abezalo PF asebathebeleni hlanza ngobaba uNkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni ezani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesili Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafeda abasedaspora bazabuya ekhaya ukwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esikhathi nento kufake imali ngaleso sikhathi uthi kusathi vuka imali iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyidonsi akula muntu le-trusti ngebandla lezalo PF lebehluleka ngalawo mazwi ukuthi u-avoki wesechamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ulabonise ukubana ilizwe limnandi njalo ilizwe lakithi izalo PF ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokwabhiza abantu number one abantu bathole nzima kabasebenzi ngendaba yebandla lebehluleka.
Siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Nkomo.
Hayi ubaba Moyo sizahlala mhlaka-23 sesinqobile thina ibandla lezanu PF ufisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ingabathi zinye zizodatha ikhathi lezanu PF ube ngomunye wethu ubaba Moyo. ngoba ngamantwana izimavu isiza impilo khona wonke umuntu.
Siyabonga baba uNkomo ukuhlangana nawe isiza enkulu. Ngicela ushale phansi saba ngoba uzomqabo kumfuka Nkomo. Owathi nayo impilo ibe rivana sale ba emabhulini kodwa kathi siyamabhuli siyandile phakathi lokuwe into emnyama siyabonga.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kamnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo we-CCC eMatsouth lo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela eParliament olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.